Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwakazi ku Studio 7. Ngolwesine mhlaka 9 kuLwezi 2023. Igama Muntungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-TCC umnumzana Sengezo Chabangu uselobele umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo emxwayisa ukuthi exoshe amakhansila edolobho leHarare ayisishiyagalolunye agoqela umeya umnumzana Ian Makone ngoba esithi usebaxotshile ku-TCC. Wange waba ngumsekeli kamphathintambo obona ngezemali njalo elilunga leZANU-PF umnumzana Terence Mokupe uza kwetshwa namuhla ngemva kokufunyanwa elicala lokungenisa amafutha ezimota elizweni engabhadalanga umthelo weduty. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-TCC umnumzana Sengezo Chabangu uselobele umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana Winston Chitando incwadi emxwayisa ukuthi emise umsebenzi yamakhansila eHarare ayisishiyagalolunye agoqela umeya waleli dolobho umnumzana Ian Makone ngoba esithi usebaxotshile ku-TCC. Lokhu kuvele kuncwadi efakwe isikhulumeli saleli bandla umnumzana Promise Mkwananzi enkundleni yokuxhumana eye-X. UMakone utshele Studio 7 ukuthi ubengakatholi incwadi emazisa ngokuxotshwa kwakhe umsebenzi. UChabangu usanda kuxotshisa amanye njalo amakhansila e-TCC lamalunga ePhalamende okudale ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ahlele ukhetho olutsha olwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 9 ngenyanga ezayo. Lokhu kusolwa kakhulu ngumholi we-TCC umnumzana Nelson Chamisa labalandeli bakhe besithi uChabangu usetshenziswa iZANU-PF. Sibuze ohlaziya ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuthi ubona izalankomoni kuma-by-elections.
Njengoba sokulamaqemba avela amabili awe-CCC kuthi ukuthi ke i-competition ngumncintiswano usukhona phakathi kwawona la amaqembu amabili kakhulu. Siyakwazi ukuthi likhona ibandla elibusayo leZANU-PF lamanye amabandla angabe ephosele ama-candidates ambalwa. So thina-ke esikukhangeleyo ukuthi abantu bazasukuma ngobuningi ngoba siyakwazi ukuthi njengoba i-nomination court sihlezi kusho ukuthi imikhankaso la isiyaqalisa. Ngokunjalo ke njengoba kade ngitshelwe ngaphambilini ukuthi umncintiswano omkhulu usuphakathi kwamaqembu wona la amabili esingathi ngelika Secretary General Interim we-CCC lo Interim Leader we-CCC uNelson Chamisa lo Chaba. Ngakho ke sikhangana ukuthi inani labantu abazihamba bayevota libe phezulu nxa siqhathanisa lamanye ama-by-elections ayabe khona ngoba kathesi i-interest ukuthi abantu laba ngamaqembu avela endaweni eyodwa kodwa ke bayesefuna ukutshengiselana ukuthi olamandla mbani.
Kodwa umomo unjani khona ngapho kubulawayo lapho okulezihlalo eziningi ezivotelwayo nxa siqhathanisa la kwezinye izigaba zelizwe, njalo ukhetho lolo lulomthelela bani ekuthuthukisweni kwedolobho lakoBulawayo?
Nxa sikhangela umumo sizakhangela ngezigaba ezishiyashiyeneyo. Okwakuqala politically kuthule, kuvamile nje ukuthi ngalesi sikhathi koBulawayo kuveleka kuvamanga ukuxokozela nxa siqhathanisa lezinye izabo zelizwe. Ngokunjalo ke kuzithulela abantu bale nhlokomo nje naleyo ukuthi bafuna ukubona ukathi kwenzakalani ebandleni lele le-CCC eliyilo elabiza abantu balo kathesi sokuphuma ukuthi kulamaqembu amabili. Then socially abantu nje baloku belokumangala ukuthi kanti kungantwa ngamadlwana into yakho neyenzakalayo ukuthi abantu bayabizana baphinde sembani futhi ababizwayo kube sokusiba yibo futhi abaphosela amaphepha kube sokusiba lengxenye futhi la ephosela amaphepha sokungazantwa nje kungamadlwana kuyinto kwakhona then economically abantu badanile kakhulu ukuthi kanti nxa kuzadlaliswa imali engaka phose engaphezu kwe $5 million kambe imali kanti ngazake incedise yini njengoba sikhala ngokuthi izibhedlela kazilama ambulance lokunye kungaba njani ukuthi ngathiwa leyo mali ihanjiswe khona ngale yathuthukisa lezo zindawo ezingancedisa abantu bonke kungakhathalekeli ukuthi ngabaluphi uhlangothi kumbe basekela liphi ibandla nxa sikhangela ama-candidates futhi abiseleyo nxa zonke asingeke sithi kulo mehluko izanu PF la ifakile abantu baya abavezayo ukuthi izibongo zabo mdabu kwabo kutsho ukuthi kayisibo bemathebeleleni i-CCC kathamisa la ifakile ukuveza ukuthi abantu abafakileyo labo izibongo zabo lamabizo abo kayisibo bemathebeleleni ngenzalo kube sokusithi-ke la i-CCC kathabanga la iphosela abantu abaningi ngaphandle nje kwe-Ambrose Bindi nguye singathi ngwangapha kulo mhlulu but abaningi imvelaphi yabo iveza ukuthi kayisibo balapha futhi emathebeleni so sokungantwa njengamadlwane ngabantu abadlalisa isikhathi sabantu ngaze kukini i-opposition siyakwazi ukuthi i-opposition ivele kayilamandla in terms of izimali so bazayo nje bebanga umsindo khona ngale parliament kodwa intuthuko edolobheni lakobulawayo hayi kuzasihlala kunjalo kumakhansili niko lwabo esingantwa silethemba khona ngoba nxa kungenzeka kuwina ama-councillors bangene ngomfutho sebengathuthukisa kwidolobho lakobulawayo ngama-bylaws le mthetho abangayifaka le supervision abangayifaka kuma-directors ebulawayo city council kodwa kuma-members of parliament siyakwazi ukuthi ngaphandle kokuthi kubuye yona i-CDF leyo kade kuvele kulama members e-ruling party kuvele ku-cabinet ende edlulileyo kodwa siyakwazi ukuthi intuthuko yakhona azange yacaca ukuthi kwenzakalani singeke sitsho ukuthi sikhangele izinto ezimangalisayo ezingenziwa kumbe ezingabangelwa lukhetho lolo
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 kusenjalo ibandla le-CCC selikhweze amaphepha edale le-Supreme Court liphikisa isinqumo senkantolo ye-High Court esavumelana lokuxotshiswa kwamalunga alo ngumnumzana Sengezo Chabangu kubika umlondolozi Ndlovu
lokhu kuza ngemva kokuba amalunga ebandla leli ebhalise amabizo abo edale le-Nomination Court izolo beveza isifiso sokuncintisa kukhetho lwama-by elections olwenziwa ngenyanga ezayo ekampalakazi mhlaka 9. Igqwetha le-CCC umnumzana Douglas Coulthard uthi sebekhweze amaphepha abo e-Supreme Court esithi badinga ukuba umthethwandaba ungavumeli uChabangu ukuqhubeka ezenza unobhala we-CCC.
Siyaphikisa ukuba sikwazi ukuthi wathatha ngaphi amandla okuxotsha abantu. Sifuna uChabangu aphe ubufakazi, atsho ukuba wathatha ngaphi amandla. Kasiphe ubufakazi.
UCoulthard uthe nxa isicelo sabo singaphumelela eSupreme Court, ukutsho ukuba ukhetho alusoze luqhubekele phambili. Uthe ibandla le-CCC likhokhelwa nguChamisa njalo kabasoze bavume ukuthathelwa ibizo labo. Kodwa isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khalipan Pugeni uthi inyathela lokusa udaba lolu eSupreme Court alisoze lincede ngalutho.
Angazi ukuthi izonceda ngani appeal because si-overtake ngama-events. Because ngicabanga ukuthi ba-appeala ukuthi inkantolo ithini ithi hayi basase ngama-member of parliament nama-councillors. Ingazitsho kanjalo njengoba sohanjwe nomination court i-election isisenzeka so le nto izoba academic besides ukuthi akula ma-basis of i-appeal awu-appeali phela ngoba kuthiwa kuya-appealwa nje kuyamele ukuthi kube le nto oyisolayo angazi ukuthi yini abangayisola ku-judgment leya.
Uthe uChabangu usebenzisa amabizo alabo abanqoba kukhetho lwama-primary awe-CCC ukuba bancintise njengokukhethwa abakwenziwa nguZulu.
Akudingeki ukuthi aqale iprocess entsha because vele bakhona abantu ababephume number 1 noma babe cut off the process basebekhutshwa kufakwa laba abayibo ababethandiwa ababefavor. So akusadingi ukuthi aqale enye iprocess uzothatha bona laba ababeyibo abanjani ababephumile abafayo.
Ingcitshi zomthetho zithi kumele amacele awe-CCC ahlale phansi akhulumisane ukuze baqede udaba lolu ngoba lokhu kulakho ukuthatha isikhathi eside kusolwana emthethwandaba. Ingcitshi ecubungula ezombusazo umnumzana Libert Dube owake waba ngumthutshisi kahulumende uthi ukukhulumisana phakathi kwamacele amabili awe-CCC yikho kuphela okungaqeda ukufuthelana.
So okuphume okwamanje yokuhambe liqiniso ukuthi ha lezo nkokheli zihlale phansi zibonisane ukuthi hayi kwenziweni, ngoba okuqakathekileyo yokuthi ibandla leli lihlale libambene liqinile ukwenzela ukuthi lenelise ukuthi liqhube umsebenzi wokuphikisa uhulumende okhona, liqhubeke umsebenzi okwelusa uhulumende okhona okwamanje.
Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa imibono ye-ZANU-PF kulolu daba yehlule njengoba obona ngokwethula kwemibiko kuleli bandla umnumzana Farai Marapira ubengakaphenduli imibuzo ayithunyelweyo ngesikhathi sokuya emoyeni. Idale le-Nomination Court lamukele amaphepha abantu abangamachumi amabili 23 ngolwesibili. Phakathi kwalaba bantu abaphumeleleyo ukubhalisa ngabalichumi lasifica minwe mbili 18. Amabandla ezombusazwe enelise ukungenisa amaphepha lokubhadala inhlawulo efunakalayo ngabalisa iZANU-PF namacele omabili awe-CCC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Oke waba ngumsekeli kamphathi Ntambo obona ngezemali njalo elilunga leZANU-PF umnumzana Terence Mokope uza kwetshwa namuhla ngemva kokufunyanwa inkantolo ye-High Court izolo elecala lokungenisa amafutha ezimota elizweni engabhadalanga umthelo we-duty. Ngokwenza lokhu, abachuchisi bathi uMokope labanye bakhe abathathu ahle wavalelwa labo izolo babangela ukuthi ugatsha oluqoqa imithelo olwezimra lulahlekelwe imali engange-$55,000. Elinye ilunga leZANU-PF uNkosazana Henrietta Rushwaya laye uza kwetshwa kusasa ngemva kokutholakala elecala lokuzama ukuphuma legolide ngodlu esiya lalokwe elekwele Dubai. Sixoxele okhokhela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okwenzakalayo ukubotshwa kukaTerence Mokope owenza icala ngo-2017 ebotshwa namhlanje esebotshwa engikhona efunyanwa elecala kuyadanisa. Ngoba umbuzo okumele sizibuze wona ukuthi ngemva kokubana enze lelo cala kuyini okunye ode ekwenza iwapha amanye amacala awenzileyo. Kuyahambisana nendaba kaHenrietta Rushwaya ukuthi bavalele ngemva kokubana betshontshele ilizwe begqile ilizwe imali ezingama-over 55,000 lamagolide. Okufuze sizibuze khona ukuthi bebeqala yini ukuthi bebetshone engenise ifiweli ngesitsotsi soneso ubeqala uNkosazana uHenrietta Rushwaya laye ukukhipha igolide phandle. Yibo abantu abathoma bekhuluma bezenze bona abangamaZimbabwe nokudlula wonke umuntu. Yibo abatshana besithi ilizwe leli bafuna ukulakha, kodwa uma ungathi uyakunanzelela yiwo amasela amakhulu yibo ababulala ilizwe. Bebesebejika bezenze bona abathi ilizwe lidilizwa i-opposition, kodwa uma sekukhangele bonke ngabantu abahlanganelene leZANU-PF khonoko kuyabe kusenza sibe le mbuzo yikho phela kuthethe lesikhathi eside ukubana uTerence ngemva kweminyaka eyenze leli cala akukho akwenziweyo.
Kodwa ngeke yini sithi hayi ukuvalelwa kukaRushwaya loMokope kuyaveza ukuthi uhulumende uyayilwisa mpela inkohlakalo?
Akulanto mina engangenza ngicabanga ukuthi uhulumende kamnanga kagulisana le-corruption. Ngiyabe sengidakwe yini? Akulanto engenza ngicabangele lokuthi ukubotshwa kukaHenrietta loTerence kusokusitsha ukuthi uhulumende kamnangako ulwisana ne-corruption. Uhulumende kamnangako ngabantu vele abahlezi bezitshontshela. ungathola ukuthi bona lavo kuye ukuthi nje sikhole ukuthi kulento esisenziwa ngoba kakuqali ukuthi abantu iziphatha amandla zezano zibotshwe kujike kuthiwa kuselacala kumbe into hayi uyabhadaliswa kancane abantu abasemajele ngabantu abangalamandla ungakhohlwa ukuthi inosi uchikore labo kombira ikangayi kulomnyaka babetshontsha imali eziningi kakhulu kodwa baqhubeka beyingxenye ababusayo labona laba kambonti kukhona esingakujabulela.
Omunye efuzwayo engathi indaba okhuluma ngazo ezabochikore zindaba zakudaladala njengokukhuluma kwakuhulumende kamnankagwa. Omunye engathi hayi lo nguhulumende omutsha kayisuye lo owayekhona ngaleso sikhathi.
Ocabanga ukuthi lo nguhulumende omutsha okutshe ngidudinga ukuthi elatshise ingqondo. Ngohulumende omdala kamva ukuthi uthi wena u-Emerson wama-8 engavuka sengu-Emerson otshintshileyo. Lo uFrederick Shava ababe besithi abantu besifa ngegugurawundi bekhulume into zabe zingalangqondo abatshontshayo ngesikhathi sewilovelo. Ucabanga ukuthi babe sebengophela ngizwanga ukuthi abaya echurch kuyati ukuthi betshintshwe indlela abakholwa ngayo. Ngabe mbentwa ngabantu esezwa kuthiwa sebesiye zinkonzo yonti betshintshe. Wonke umuntu olaphana kayanga kuyaseva ilizwe iningi labo ngabantu abafuna ukuthi bezinothise. So umuntu ocabanga ukuthi izano lekhona intsha angikwazi ukuthi kuyini okutsha. Izano kanti kwaphuma nje umgabe kuphela kodwa kwaziqhubekela. Akulanto etshintshileyo batshontsha bayabulala balokhu besenza konoku ababekwenza lakudala lanini lanini. Okuluhlupho nje ukuthi sasuka saba labantu abayizithutha ababaphikisayo babancedisa beganga ichayikhu amasotsha ebeyasebenzisa ukuchayikhu kodwa akulanto esingathi intsha ezanwini yama-80s ezanwini yabo-90 ezanwini ka-2000 kulokhu kuyizanwe naleyana embi enza konke ukuxhwala.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ukhokhela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu. Inhlanganiso ekhankasela ukunakekelwa kuhle kwabantwana SF the Children ithi kufa umntwana oyedwa phakathi kwemizuzu elitshumi kuphela eGaza Strip lapho ibutho lakwele Israel elihlasela khona ngamandla lilwisana leqembu leHamas. Umqondisi walenhlanganiso osebenzela kwele Palestine umnumzana Jason Lee kutshele umsakazo weVoice of America izolo ukuthi banengi kakhulu abantwana abafela kulimpi yona athi kumele imiswe ngokuphangisa. Utaboka Ncube uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Bekithemba Mhlanga.
Into le izahlupha sibili kodwa into eqakathekileyo ukuthi kumele kube umkhankaso ukufakwe izikhathi phansi ukwenzela ukuthi kukhulumeke kuhle indaba le ngoba nxa izikhathi zingakafakwa phansi akukho ukukhuluma okungaba khona. Yiyo indikimba yendaba kumele ingane iyacubungula okwakathesi.
Ye size laphana iMelika umphathi ntambo obona udlelana lamanye amazwe umnumzana Blinken sithi yena ngemva kwalimpi akufanelanga ukuthi iGaza ibe ikhokhelwa iHamas kumbe ikhokhelwa iIsrael. Lokhu kungabe kusichona?
Hayi, angikholi ukuthi lokho yinto engamenyezela ukuthi iyafunakala ukuthi yenze eAmerika ngoba abantu kumele bekhumbule ukubana iHamas ifike ukusendapha eGaza ngemva kokhetho labo khona abantu basingisela ukuthi bona iHamas bayifuna kakhulu ukuthi kube njani yiyo ekhokhelayo. Yikho nxa kuyukuthi kuzakuba lo nto abantu abathi befuna bekhethe elinye ibandla elingasilo Hamas ukuba likhokhele i-Israyeli akube njalo. Kumele sibekwazi ukuthi indikimba yendaba lapha ayisikho ukuthi-ke iGaza Strip ikhokhelwa yiHamas. Indikimba yendaba yokuthi isivumelana esenziwa e-Oslo khonale phakathi kwe-Israyeli labantu bePalestine kwavumelana ubona kuzaba la mazwe amabili lapha. Kuzaba la mazwe aPalestine kube njani lokusekelwa kubona i-Israyeli ihlale njani ilokuthula. Akonga siko sivumelwane sokuthi kuzatshela abanye labantu ukuthi nathi zakhokhelwa ngobani kumbe nasoze likhokhele ngobani.
Ye, sibona lapha abantu abaningi beqhubekela phambili besifa i-UN lamayamase sebekhuthaza ukuthi kuke kumiswe ukulwa ukuze kuphathise abantu abaseGaza. Kodwa i-Israel yona isithi ifuna ukuthi uqale kukhululwe abantu abathunjiweyo. Ukubona njani lokho?
Hayi, lokho vele into okumele siyikhangele ukuthi izakwenza ngoba nxa kuyothi kulokuleni isikhathi nesinengi ukuthi kungakabili lesivumelwano sokubana kufakwe izikhathi phansi. Esinye lesinye ibandla kuyabe lisithi hayi ngothi ngitshaye kuze kuthophele ukwenzela ukubana izinqumo zami engizifunayo kumbe ama-demands ami enjani ezwakale. Yikho nxa kuyikuthi into yangikhona ingakabi kahlungu kakhulu kuhamasi, nxa into yangikhona ingakabi kahlungu e-Israel, ukuthi kube khona lesivumelwano sakhona sokubana kufakwe izikhathi phansi, kuhlale phansi kukhulume. Hayi, kuzafuna abadala sibile endlini abayenza abangathi banjani abangathi hayi mayuyo bezihlukanisa inkunzi lezo ukuzani ukuthi kukhulunywe indaba leyi izikhathi sezifakwe phansi.
Umnumzana Bekithemba Mhlanga uhlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7. Okusemaphephandabeni iChronicle ithi umnumzana Sengezo Chabangu uthi uza kuya enkantolo ukuyabophisa amalunga e-CCC abhalisele ukuncintisa kuma-by-elections ephansi kwebandla le-CCC lanxa ebewaxotshile. Singene kumbiko yenu.
Awu enkundleni yake nilalele lapha abantu lingajoni liyengi liyengwa ngoChabangu lapha. UChabangu lo uzazakhathale ngokulikhona ngoba iBulawayo ayisoze yafa yabuswa izano ende siyibhekile amadabu kandi ipla asefakwe othwa TPC into esizayenza silamagama abantu bonke abhalwe nguChamisa yiyo esiyivotelayo le ekaChabangu le izathola zero njengomonzo. Siyahamba noChamisa wethu abantu bayathanda uma bathanda. Viva Chamisa, viva.
Ye kustudio 7, kustudio 7 linjani basakazi labalaleli lonke. Ye kuloba waloke gqumgqumshelele yakhe lo. Siyacela ukuthi wabaloke sihloniphe kancane. Ngathola isikhathi simthwakazi Republic Party. Siyazizamela, sizamela abantu bakomthwakazi labo ngelinye ilanga maybe bengakhululeka uma umlimi engasizwela. Kulowo ugcile esiphansi kwabo kwamanje. Uzogxeka iMRP baba uhle ukugxeka iZANPF yedilize inotho etshontshela abantu baseZimbabwe. Kodwa uzogxeka iphathi ezamayo nje iMRP. Uma uza kuthi yesi abantu bemthwazi ngathi bazaliquma njani ilizwe bona basebenzisa isithupha seZimbabwe. Unkomo labo mgabe belwela iZimbabwe lo babesebenzisa isithupha zeRhodesia. But anti balwe baphuma eRhodesia bangena eZimbabwe. So lapho lokho sokungenzeka baba. Siyacela ukuthi ukusihloniphe baba. Asithandi ukuthi siwe sikwebhala labantu bezipha dina kwasehlonipha njalo baba bethu kodwa ma ususo sitshomola so uzayenza ukuthi singakuhloniphi baba. Siyacela ukuthi ukuphume ku-MRP uyegxeka iphathe njengeZANPF ehluleka ukubusa ilizwe ngobuqotho. Siyabonga.
Studio 7 ndivuka njani njani nabantu be-MRP ake lisichazele ukuthi njengoba lifuna uChabango limsupporta then uPrince Dube Sibanda wakhitshilwayo akalisitshele mfuno oyi-1 nje u-MRP angena asitshele ukuthi uPrince Dube Sibanda wakhitshilwayo nguChabango. Okwesibili mfuno ake lisitshele ukuthi otendayi labochirwa laba basebefakwa nguChabango kathesi ubafakele ukuthi ngamaNdebele yindawo. Kufuna ke lisichazele khona lokho nabantu be-MRP eseliswele umsebenzi. Umqondisi manje sesebenze ekontraki egoli lapha akasela plani lanalisela plani seliphelelwe into yokwenza selibhizi ngokube libaluthi bayo umsindo. Akalisitshele ukuthi khona otendayo labochirwa bafunani kuChabango. Ngikela kudlala ngathi lini ufa bafunani ngabantu besiNdebele ndawo otendayo labochirwa labe sizwa ngabo uPrince Dube Sibanda wakhitshilwane kunake lisitshele khona apho nabantu be-MRP aniselihlele umsebenzi.
Studio 7 Mthembani uFokasiwela mpingelele basakazi bami. Sometimes siyazifunda indaba zenu ukuthi zimnandi kodwa ke siwazi izwisa ubuhlungu thina abanye. Sizwisa ubuhlungu obukhulu kakhulu ngalabantu wena elikhuluma labo othethe ncube lohulumende wakhe. ubaba lo mayithi yena akola ibangaphi abantu abancindezelwe iwaphinja thina sikuphi ngoba nje sicile nje yithi
yena ngithi yena engathi mayisidle iqumbile labantu abakhe lapha manje ende zasho ende yabona ke manje lo mbuso wakhe wabo lo madodo owezana uphefulo bhekani ke sebetanasa ke manje batanasa pheka lo into abenza manje bambuza straight lo angithi badla bona baqumbile parite right mayithi ibaphi ngoba ngithi yena bakhe abantwana basuthu kwamele kwenziwe imatch from Botswana kwezi match from Joza lapha eMzansi imatch from Bulawayo until ngapi ngapi from Harare singene eZimbabwe bazalwane lana ebazalwane kanti yini kahle kahle bebhekana abantu manje basitanasela manje yini amagama abo labakhuluma wabo abothethe incube lo hulumende wakhe lo mayitha abantu bemangale emaphoyiseni akhe guys asiphakamiseni inyawo eserious
Sarebonani basakazi be Studio 7 ngalibingelela labalaleli ayisiyabizwa abantu laba abasupporta iMRP abanye bangkhona nxa sithi abanye sitho bonke bona abahlala sebethukana le TCC sicela nihlukane lebandla le TCC iTCC ayengeke idile zongichaba ngaso bantwana abancane thina silandela umlilo wamaphepha lokhu kuyaphela kathesi nje lokhu akunsukuza ngaki kuyabe sokuphelile so lina nxa lehluleka uqumilizwe lina manxathe lisilwa lina lodwa livelele ngelabantu lingabhodli ku TCC lisapote uChabangu nge TCC uChabangu kulanteza yenza kabuzeline labuya lisithi lilwela thina since lokela vula liqhayisa into zenze MRP alikazi lithole yenu kansela even one so lingabhodleli kithi ayisithe sathi lehlule uqumilizwe kuze ke phesikhatini sokuthi lilwe lalo bhuti othi yena abakibo kambongeni ngababuye abanikile loya bebophisa uChamsa kathathe lelo loya ayinika laba ababothiswa umqondisi abapika be MRP behlukane lebandla le TCC behlele ke kahle asifuni ukugcina siyangisana bedingela umkhokheli wabo indlu beke libe lokho bemkhuluma lapho ukuthi ugcine ngama girlfriend bengafuni ukuba behlabe khuluma kube nge-TCC unganto athini indaba zabasizazi lelo loya lakhe kahambe elinika upresident wakhe bekhipha baba amalunga asejile uChamisa ngeke azabo obuthele ukufa kwambongeni sisempini thina mina ngaze ngife ku-TCC uChamisa kangeni indawo anti mfuna ukuzikhulula mina eZimbabwe alike lihlukane le-TCC
Studio 7 siyabingelela. Cela nathi likhuluma ama record ethu. Likhulume libale indaba zethu. UChabangu vele abantu beZimbabwe bengamvoteli. UChabangu vele yidoti lobhugeni, yidoti noma kube sithiwa hey abantu besindebeleni, abantu besindebeleni. Abantu besindebeleni kabalwele iparty yabo. Belwele iparty yabo abantu besindebeleni bonke bavotela umuntu uChamisa kodwa uChabangu lobhugeni vele bahamba bedilize. Abantu besindebeleni abayenza into yabo eyi-1. Hayi lokho kamba beqala bubeqa bethi jwajwa beqa bethi jwajwa into abayikhuluma abantu besindebeleni ndathi asiyazi asiyazi ngoba ngani majiri zani PF yatanazi sithwalise nzima sigcwele egoli asisayile ekhaya sokuthi asibalekele egoli sitotwe yasegoli sitotwe yamanje segoli hambe uyetotwe ekhaya lihambe asiyekeleni into sikhipheni zani PF le asileni sikhipheni zani PF hayi ukuthi sithi uChabangu right uChabangu yidoti phugeni yidoti
njani kustudio 7 linjani lonke kuzindawo ngezindawo yazi bantu be-MRP liyangikwatisa kawuhlungu kayo liyangikwatisa into eliyikhulumayo vele yi-nonsense yodwa nje nonsense likhuluma ngani kathi kwayi lina ligxeka i-CCC every time ligxeka nxa kutheni ligxeka nxa kutheni lifuna benzeni kwayi lina lingabambani le-CCC likhiphisana uphefu Why? Ngikujimele isisi iyenzeni ake liyekele ukunyanyisa mani liyanyanyisa zilima zabantu
Lawo bekungamazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Siziphethe nebezihamba phambili Ozithi unginobhala jikelele webandla le-TCC umnumzana Sengezochabangu Kuselobele umphathi ntambo ubona ngokwakhiwa kwezabelo emazisa ukuthi kumele exotshe amakhansila eHarare ayisishiyagalolunye agoqela umeya umnumzana Ian Makoni lomsekeli wakhe ngoba esithi usebaxotshile ku-TCC owake waba ngumsekeli kamphathi ntambo obona ngezemali njalo elilunga lezanu PF umnumzana Terence Mokope uza kwetshwa namuhla ngemva kokufunyanwa elecala lokungenisa amafutha ezimota elizweni engabhadalanga umthelo weduty. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 na Oliver Lelisayo, Muntungameli Nkomo.